ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lengali tshona njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 Ntulikazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because ngathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan, and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayetheswa icala lokuthengisela esola ukubandlululwa kwezisebenzi ko-TM Pick and Pay azathoniswa mhla ka 19 Ntulikazi.
Into enzakalayo mhla ngolwesihlanu mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time yonke athelele wafuna ukunginyathela, actually kanye wayele tension yokungiqamula, although ngavika kancane wanginyathela, although unyawo ngasengikhumuka idolo.
Amabandla ezombusazwe aseqinisa imikhankaso yokhetho olusekupheleni kwayo nale inyanga ngokuba le mihlangano emikhulu yamarali endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni ibhanga labatsha elithiwa Empower Bank lamhlanje ngenjongo yokunika abasakhulayo ithuba lokuthi benelise ukukweleda imali zokusungula awabo amabhizimusi ngesikhathi amanye amabhanga ebavalela phandle. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ibhanga leli livule iminyango ngesikhwama sezigidi ezilitshumi lambili zamadola 12 million ezakwebolekwa abatsha abalemicabango yokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngalesi sikhathi zokungatholakali kwemisebenzi elizweni. Abasakhulayo bakhangele ukuphiwa lezi mali kodwa baphiwe isikhathi sokuyibisela kancane kancane ukuze isikhwama sokukweledisa abanye sibe lokho sikhula. Ekhuluma emkhosini wokusungula kwebhanga le-Empower Bank, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha ukuthi bazinikele ukubisela imali abazikweledayo ukuze abanye abangemuva kwabo bathole.
Corruption of any kind or and form at whatever level will not be tolerated in this bank.
Ubugwelegwele loba ngayiphi indlela abulandawo kuleli ibhanga. Kubo bonke abazathola izimali ebhanga leli sibakhuthaza ukuthi bazithobe babe ngabantu abazavisela leyo mali.
Uhulumende uye wasungula uhlelo olufanayo iminyaka edluleyo olwalukhangelele ukukwedisa abatsha, kodwa lokhu kwaphetha kubi ngemva kokuba iningi labatsha lingenelisanga ukubisela lezo mali, njalo kwaba lenkohlakalo ekutholakeni kwalezo mali ezaziphiwa ngokuthi ungowebandla liphi. Omunye wabatsha obekhona kusungulwa leli bhanga uPatience Maringosi uthi ukhangele ukuba leli bhanga lizaqhuba umsebenzi ngcono ukutholisa abatsha, ikakhulu kuningi elingenamabhuku okugcinela imali emabhanga okuyinto ekade ihlupha ukuthi bathole izikwelede.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because ngathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan, and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi like njengalokhu esasukubona ngesikhathi sikapresident Mugabe.
Uhulumende usebenza lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ekuthini umuntu wonke elizweni enelise ukuvula ibhuku lokulondoloza imali athole ikhadi lebhanga lokuthenga ngalo ngesikhathi ilizwe libhekana loduko lokusilela kwemali emabhanga. Ingcwethi ecubulungayo zombusazwe umnumza Richard Mahomba uthi laloba kulinyathelo elihle ukusungula kwaleli bhanga okumkhathazayo isikhathi sokuvulwa kwalo okungabe kuyindlela yokuncenga ivoti yabatsha.
Leli nyathela linyathelo elihle lithathwe nguhulumende, kodwa kusuka kumangalise njalo ukuthi ilizwe lona livele kalilamali, thina sifunyana sisungula amabhanga amatsha. Yikho ke kuletha imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe kungabe kuyindlela yokudinga amavoti.
Lesi sehlakalo sibuya ngemva kwamaviki amabili uMongameli Mnangagwa esungule ibhanga labesifazana elizabe ligweledisa omama abafuna ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa, lakho okubonwa ngabanye njengendlela kaMnangagwa yokudinga amavoti kwabesifazana labatsha, njengoba kwenzakale sekulamaviki ambalwa nje usuku lokhetho ukuthi lufike. Mele Tito Seven Harare, New Gibson Pepe.
Amabandla ezombusazwe seqinise imikhankaso yokhetho olusekupheleni kweyo nale inyanga, njalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bakhe eMvuma lamuhla ukuthi uzathuthukisa umnotho welizwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ababalisa uMnumzana Constantino Chiwenga loMnumzana Kembo Mohadi bebebhodabhoda ezigabeni zeMathebeleland izolo lanamuhla beqhuba imihlangano efanayo bekhankasela ibandla leZANU-PF. UMnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla leZANU-PF, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelwa ngendlela ezitshiyeneyo ezigabeni zeMathebeleland.
Umantshi uNkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla leMthwakazi Republic Party kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhlaka 19 Ntulikazi. Abe-MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayinoth, loMxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USage Ncube loTry Ndiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo omkhokheli we-MRP uNkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengabotshwa kodwathi la continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu ababoqa baqotshwe emsebenzini.
UWisdom Khwananzi, esinye seziboshwa, ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla ebotshwa.
Into eyenzakalayo mhla ngolwesihlanu, mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time inyanza atshelele wafuna ukunginyathela, actually kanye wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngase ngikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapolice and they refused to give me a letter, besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganginceda ngalo. Ngase ngibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yena incwadi yesibhedlela baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party kunye nababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa lapho silitshele ukubana ludaba lokukhankasa kodwa hathi ke lolo ludaba lwamalunga eMthwakazi Republic Party azathoniswa wona mhla ka 19 Ntulikazi ngenxa yodaba lokutshengisela emavinkilini awe TM Pick and Pay besola ukungaqatshwa kwesigabeni kwabantu besigaba seMandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zakulomhlubulo. Udaba ke siluphiwe nguAnastasia Ndlovu. Okwakhathesi ke sesilipha udaba lokukhankasa umkhankaso esidle ubhedu lapha ke usithandekile Mhlanga uxoxe lo mnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le Central Committee ye ZANU PF.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOADebele.
Lefleksi vele bakhona abangayithakazeleliyo, bakhona abayithakazelelayo. Amathuba okunqoba ambona emahle kakhulu. Abantu bathakazelela sokusenzakala ukuthi kuya ezindingane izinto nxa of course azikaguqu ngendlela ebonakalayo. At least i-foundation ikhona. Why don't expect ukuthi umntwana angazalwa namhlanje asagijini uyabe ehlola, kodwa nxa ubona umuntu ezithwele yabukwathi kutho ukuthi uzabeleta. So abantu abaningi batsho njalo.
Kulabanye njalo abathi uMongameli Mnangagwa kanye lomsekeli wakhe uMnumzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo seGugurawundi, ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakoBulawayo?
Ye, abantu bayokukhuluma ine Free State, abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo vela ngeke sibale ukuthenza, kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZANU PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition party, they were part of the institution eyayibulala abantu ngeGugurawundi, kathi sebeqhathe ngayo ama opposition, but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even that CTU sasithi thina an injury to one is an injury to all, bona baphendule bethi the CTU and ZANU PF are one. The same people that sebezithi sebekhohlwe into ababeyenza. Definitely kufanele kuxakulula ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani, kufanele kwenzakali khonokho. Kodwa ke okwamanje khathesi umuntu opoint amafingers ukuthi Gugurawundi, he was part of the part of that institution aba esenza khonokho.
UMongameli Mnangagwa asimboni ekhuluma emhlanganweni. Ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho?
Mina lenisesibhedlele abantu mhlawumbe nxa bethi abamboni sebejayele umgabo wayengadelicate, uMnangagwa uyadelicate.
Uthi ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesi sebhomba, kwahamba njani njalo ususizwa njani kathesi?
Ngayibona kuphela mina sengilele phansi, ngabona ngayo umlenzi wami usitshayiwe, ibrokeze ligcwele igazi, ngathola i-ambulensi ngayo eMathade ngiphume kuThangi. Tomorrow so ndizoyikusisa ngiyabuyela futhi eMathade ngoba isilondo sakhona sikhulu kakhulu. Vele
awesabi ukuthi uye kwamanye amarali?
Mina uyeze during the war kela ingozi yakulandela nxa usendlini, umuntu wayekubuleya kubulalani ma unyanga eralini, ukuthi ungaphila ngalokufa alekhethi ukuthi yabe ungaphi. Ngaoperata ngandikwakula ama-fragments lanawo igranate yajikayo, so bawakhipha.
Awuqhuli?
Ngiyaqhula. Hello,
again, umnumzana David Ndlovu, ilunga ledalela Central Committee yebandla lezanu PF, ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we Studio 7 ekwaBulawayo. Inhloko kahulumende weleBhilitane inkosikazi Theresa May uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa iZimbabwe ekuvuseleleni umnotho nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaveza ukuzinikela ukuletha inguquko elizweni ngokuquba ukhetho olukhululekileyo mhlaka 13 Ntulikazi. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Unkosikazi May utshola amazwi edale lePhalamende eBhilitane ephendula umbuzo ovela kulunga ledale lePhalamende elikhokhela iqembu elihlolisisa ngendaba zeZimbabwe ele-All Party Parliamentary Group on Zimbabwe, unkosazana Kate Hoy, obethanda ukwazi ngobudlelwane beBhilitane leZimbabwe njengoba kusiya kukhetho.
Welcome the announcement of the date of the election on the 30th of July, but we are urging all parties involved to
siyamukela ukumenyezelwa kokhetho lommeli waseZimbabwe mhlaka 30 kuNtulikazi. Kodwa siyakhusela wonke amaqembu aphathekayo ukuba kube lomkhankaso okhululekileyo, ngokunjalo sizabe sikhangelisisile ukuba ukhetho lolo luzaqhutshwa njani. Sibone njalo isiqiniseko ukuba yonke into yenziwa ngendlela.
Unkosikazi May uqhubele phambili echasisa ngokuqakatheka kokuphathisa eleZimbabwe.
We've repeatedly said that if the Zimbabwean government can demonstrate commitment to political and economic reform,
sesiphindaphindile ukutsho ukuba uhulumende waseZimbabwe nxa engatshengisa ukuzinikela ukulungisiswa kwezombangazwe lezomnotho, izwekazi lase-UK lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba kuncedise lokho. Kodwa-ke ukuzimisela kuqakathekile kakhulu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi ziyamukela inkulumo kaMay yokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umnumzana Innocent Ndibale ngumongameli we-Economic Freedom Front, EFF, njalo engumeli womanyano we-People's Revolution Coalition, PRC, eBhilitane, yona ikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
As far as I'm concerned, the statement is Prime Minister May is very effective. A statement lesi sithi ukuthi i-process yama-elections kufuze i-demonstrate ukuthi iZimbabwe isitshintshile.
Umnumzana Mike Chibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende weBhilitane obusayo ufisa iZANU-PF inqobe kukhetho oluzayo.
Ukhanya uTheresa May lapha uyajabulela umbuso kaMnangagwa. Ukhanya njengoba sitsho nje ukuthi iZANU ngawe nabo zasebenzisana layo. Kuyacaca ukuthi nje uMnangagwa umbuso ngowakhe. Awumangalisi ngoba vele iphathi le kaTheresa May yama-conservatives yiyo eyayisebenzisana nomgayo.
Uhulumende weBhilitane lamanye amazwe akumanyana we-European Union bathumele abameli babo eZimbabwe ukuthi bayeqapha ukhetho kuze bazibonele ngawabo ukuthi luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ethi kungehluleka kube lobudlwangudlwangu lokuqila ngeke baphathise ekuthuthukiseni lokuvuselelweni ezomnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelwa siyihluzeni bomama olundaba esiphathelane labesifazane sikhangela imbali yabomama asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuba ngomongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abasemizameni yokuhlenga abantwana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi ebhalweni kwele Thailand sebeqinisa umsebenzi wokumpompa amanzi ngemva kokuba ababona ngomkhathi besithi bangaba sengozini enkulu ngoba izulu elikhulu likhangelelwe ukuna ngempelaviki. Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukufika kwele Bhilitane mhlaka 12 Ntulikazi kuhambo lwakhe lwakuqala lokhe wakhethwa intambo wakhethwa ukuba ngumongameli. Ukwala kwabakubutho ukuthi abasoze bangenele kwezombusazwe kuthiye abamabandla aphikisayo bethithibele besithi leli yize ngoba inkokheli yebutho yiyo ephethe intambo zombuso kuhulumende lo okhona. Abakubutho babe lomhlangano lentatheli zindaba ngolwesine balandula ukuthi ibutho likhona emaphandleni lapho elincedisa khona ibandla elibusayo elezanu PF ukukhankasa. Kambe kungaba kusenzakalani lapha? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lelunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Sinamvelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingaphambuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kusesephumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile uSibusiso Moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebengama-minister njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathesi badeploy amasosha agcwala izabelo zonke kukhampeni la ezanu PF. Lokhana abakwenzileyo ukuthi bafika basangeni kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehle ukuthi bacabange ukuthi-ke amasosha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasosha akhona kwezombusazwe. Kuthiwenka nguye wayethetha soze basaluthi umuntu ongayanga empini. Kathesi-ke sengu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakutshoyo lizaba kuphela, amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba, uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulile igada kancane ndinjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni, agcine ngaphi, uhambe njani. Lokwana okwenzekala ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasosha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengoba ubona nje laphana ngesikhathi sonalesiyana ilizwe lethu beseliyilokana abantu ngesilungu i-free for all. So ubo kwenzakala nje sesirana nge-remote amandla engasekho kumongameli nguyokhethiweyo amandla esisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga basebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizwe lethu leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasosha kumele adisende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingajabalali. Laphana ilizwe lethu beselonakala bese kujabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasosha esithi nxa kuyukuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasosha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kulohlangothi lwezanu PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abanezifunda khona phela, olungakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Uncedo lwabo amasosha kulokho. Amasosha kabahlale ezingambeni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwangu obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo kambe okathuma okhulumile-ke ukuthi amasosha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe iqiniso lelo kuhle ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange retire ashaye kuba nguvice president weBotswana. UKhama wa retire eseretire wangena kuma structures wakhula la ama structures waze wafika kuthina bengumsekeli kamongameli.
Mnumzana Chuma, amasotsha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokhu? Kungaba kuliqiniso yini?
Liqiniso elipheleleyo. Mina angikaze ngibone isotsha likhankasela ibandla lezantu engoba mina ngiyabhoda likhankasa lami isezani. Angikaze hlale nesotsha elikhankasela izantu ngoba antiwa nje umali wamethi abana amasotsha athi phuma mgabeni labantwana bezoba liphuma mgabe. Nxa sowukhetha phela yikho phela ubona sesiya ethetheni lolo olukamhlaka 30 July ukuthi abantwana bezibambe bazikhetheleke ofuna abafuna ukuthina akhokhele. Lapha ubaba Mnangagwa ebeqedisa item ebesivele silayo thina njengezantu bengoba anti iyakhumbula ukubana ezimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabelithize elabeliyile elabelinqobele ngesikhathi sona leso. So which means ikona isikhundla sobumongameli lobana kuyayala kuloku kusebadlenilalelana kuzokufike ukhetho olulandelayo. Ngakho njengoba uMnangagwa lapha ebeqedisa item evele besilayo thina siyimandle ethi kuzem 2013 ufika ku-2018 njengebandla lezizanupilo. So-ke u-2018 sesifikile nako-ke ilanga lokhetho selifakiwe namba one selikhankasa sesivelele-ke ukubana uZulu azikhethele-ke umuntu ababefuna ukubana akhokhele siya phambili. Amasotsha mina angikaboni ikhankasela izanupilo. Mina ngilunga lezizanupilo. Njalo futhi kulilunga notizin elincane ilunga eliphezulu sile ngoba ngisedale le-central committee ezanupilo. Angikaze ngibone mina isotsha elikhankaselayo.
Allo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-central committee yebandla lezanupf ubexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance, umnumzana Edwin Dlovu.
Lo umbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Uhulumende weMelika uthi uzakhuphula inani lomvuzo wemali ozawunika ozaveza inkokheli zamalwecatsha amaqembu achiyeneyo ukuthi angaphi. Amaqembu la agoqela ele Al-Qaeda elisanda ukuhlasela idolobho leSahel lezinye izigaba emhlubulweni weNorth Africa. Omunye wabakhokheli bamaqembu la uYaha Abu El-Haman ubikwa enguye owaqoqa izehlakalo zokuhlasela eleMauritania. Ngomnyaka ka-2010, uHaman ubika wabulala omunye ohlobo lweFrench wayethunjiwe esigabeni seNiger. Ngomnyaka ka-2006, wagwetshelwa ukulengiswa lanxa wayengekho nguhulumende we-Algeria. Ungaphansi kwezijeziso zikahulumende weMelika lomanyano we-United Nations. U-El-Haman wazalwa ngomnyaka ka-1978 eRigaya e-Algeria, njalo uyake asebenzise elinye ibizo elithi Abu Yahia kumbe elithi Akacha Jamel. Uhulumende weMelika uthi umvuzo lo usufike kuzigidi ezinhlanu zamadola, njalo uthi uzavikela abazamnika lumbiko kanye lemuli zabo.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lomdlalo wenguqukela yamasipala wedolobha lakoBulawayo elibulawayo esithi liphiwe imvunulo kanye lezinye impahla ezisetshenziswa emdlalweni kanobhutshuzwayo ezibiza amadola zinkulungwane ezintathu ngabe inkampani Asphalt Products. Ekhuluma emkhosini wokwethula kusemthethweni walesi sipho, unobhala jikelele weqembu leBulawayo esithi uWarris Nduviwa uthe akusikho kwakuqala kube abe-Asphalt Products bephathise iqembu leli kodaba lobudlelwano baqala ngomnyaka ka-2016.
We are grateful for such relationships, especially.
Silamukela ngezandla zombili usekelo esilutholileyo ikakhulu njengoba siphila ngensuku ezinzima kangaka kwezomnotho elizweni usekelo lwemali lungatholakali lula. Ngalokho ke siqathekisa kakhulu lokho esiphathiswa ngakho kungakhathalekile ukuba kunganani.
Iqembu leBulawayo esithi lihlezi endaweni yeChumilane engalaneni yemiklomelo lile miklomelo lichumilane njalo. ngesonto abafana bebulawayo sithi bazavakatshela enkabazwe ukuyadlala neqembu lechapungulo nayelihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa lawa maqembu esehlukaniswa ngumhlomelo wodwa kuphela. Sikhangele umdlalo kwakhilikithi. Iqembu lePakistan linqobele Australia ngamaruns angamashumi amane lanhlanu emdlalweni wesihlanu we-tri-series ogoqela leqembu leZimbabwe iqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Zombili iPakistan le-Australia yizwe esezifinyelele ukudlala kufinali yale midlalo ezadlalwa ngesonto.
Siyabonga Joseph Njanji.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.